Será da canaca.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe.
Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo elizweni likhuphuke liye kumachumi amabili.
Vele yinto azisoke sikhuluma ngayo, sizama ukubabonisa ukuthi no, uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga, asineni mbijani ukuvula isikolo.
Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokucathuka kwezakhamizi zeluveve lapho okubhubhe khona abantu aba lichumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo, okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilesi sifo eZimbabwe likhwele liye kumachumi amabili. Ugatsha lwezempilakahle luthi umufi ube ngumntwana. Luthi njalo abantu ababanjwe lomkhuhlane izolo bangamachumi amathathu. Lokhu kukhuphule inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elamachumi ayisithupha lane 1064. Abalichumi lane babantu laba bavele emazweni abalisa ele South Africa, ele Botswana, Lesotho kanye lele Zambia. Abalichumi lasithupha ngabatholele umkhuhlane elizweni. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamachumi amahlanu lambili 52. Abangamachumi amane lasishiya kalolunye babo izakhamizi zakoBulawayo, kuthi abathathu ngabahlala eMathebeleland North. Uhulumende wazise izolo ukuthi usezaqinisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Wazise njalo ukuthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka-28 kulinyanga njengalokhu obekuhleliwe, kodwa uthe imihloliso izaqhubeka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi izinqumo lezi zithethwe lidale labaphathintambo ele cabinet. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula iziqondiso eziqinisa ukuvalwa kwelizwe yiloba nini. Sixoxele umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu bebehlala bekhuluma insuku ezedlulileyo besitsho ukuthi ukuvumela abantu bebehamba-hamba kuzasilethela uhlupho njengelizwe, ngoba lo mkhuhlane ungakafiki esibangeni sawe siphakemeyo, kodwa abaningi bebekubona ukuthi uzafika leso sigaba. Amadokotela amanye bekutsho lezi inhlanganiso lezakhamizi kube ukuthi hathi bo siyavuma njengelizwe siyalamba siyafisa ukuthi senze hubs sivule ama business singene edolobheni sithenge lokhu lalokhu ya kodwa abantu besitsho ukuthi yebo kambe kanxa kunjalo kuzasenzela ingozi yokubana sibe kulumumo ukuthi igciwane likanze nyathe elithethwe ngohulumende liqondile but aluba uhulumende wayehle walalela kwamfanele kuqaliseni kwenzeka ukuthi igciwane lelo lingali inqandwe kancane kodwa kwalesi sikhathi kulinyathelo eliqondileyo angikholi ukuthi ukhona umuntu ongaphikisana lo kwalesi sikhathi abantu okufanele sincedisane sisebenze ndawonye njengabantu njengesizwe sihloniphe konke okuthiwo ukuthi ingahambahambi lokuhlala sifake ama-mask lawo konke okubaliswayo social distance le misebenzini kube njengalokho njengesizwe sesisengozini yokubana lo mkhuhlane ungasiqeda sonke njengesizwe engasingananzelelanga
ukuvulwa kwezikolo lakho sokumisiwe okwesikhatshana obekuyikho obekukhankaselwa ngababalisi labanye abalwela ilungelo loluntu singathi linyathelo elihle yini
kulinyathelo elihle ukuthi uhulumeni sezwazibonela uhlubo nje ukuthi kwesikhathi uhulumeni ungathi uyaphuza ukubona ngoba ufuna ukwenza njengoThomas siyabona amanye amazwe avula izikolo ngoba lohlupho abuya futhi avala thina njengezakhamizi leli nyathelo ukuthi izikolo zingavulwa zimiswe lo mhla ka 20 lo besifakiwe kulinyathelo eliqondileyo ngoba lizavikela abantu abethu livikela ababalisi libuye livikele lezimuli lapho ovela khona ababalisi livikele futhi lezimuli lapho ovela khona abantwana ukuthi leli gciwane lingamemetheki even umnyaka ozayo ku 2021 izikolo zingavulwa abantwana baqhubeke besiye esikolo kuphela nxa umkhuhlane usithe wenqatshelwa kumbe wenelise ukuthi uthola imithi kumbe kuthe wenelise ukuthi unqanda ukuthi ungamemetheki yebo kambe sokuthi ababhala imihloliso bazagqoya bebhala kodwa la sibonga lesi nyathelo elihle ngoba la imihloliso ingabhalwa lobaningi ngakube kuhle uhulumende ahlamise yonke into ngoba sesekubhalwe kwamahlomhloliso kuthi abantu abeza behamba-hamba begada amabhasi lababalisi bona ababakhangeleyo abantwana abantwana bephuma laphana ukuthi baziphatha njani uzathiwethi behamba bonke sebeminyana kuba abantu abakwelatshwa so-ke uhulumende kulelo nyathelo ngawo bevumele ukuthi hhayi so kula maphepha angatshengisa ukuthi lomuntu hhayi kulo hlupho lolu afuna uba nengcethwa ngayo bezokuya emapoliseni umuntu ukuthwala incwadi yokuthi kube le mota nxa yisobozi le mota kumbe nele mota abantu kathesi abazifundisa ngokumemetheka kwegciwane ukuthi omunye lomunye kahlale emzini wakhe
abanye bacabangela ukuthi mhlawumbe uzama ukwenqabela ukutshengisela lokhu okuxoxwa ngabanye ekupheleni kwayonale inyanga uJulayi 31
well uhulumende weZimbabwe unguhulumeni ongeke wamphikela balendlela zabo eziningi ezijiyeneyo ezokuzama ukuvayela ngokuncindezela izifiso zabantu siyakwazi belingakhuma ngokutshengisela kukhanyela ukuthi besemadolobheni amakhulu iHarare layenale ibulawayo kodwa-ke lanxa kunjalo ingqondo emqoka yikuthi impilo zabantu azivikeleke ikakhulu kulo mkhuhlane we-COVID-19 leyo indaba emqoka esingeze sayibalekela kungenza le ngeke usevuma ngoba vele sefuna ukuthi achaye inyoni ezimbili ngelitshe one inyoni yokuqala kuyikuthi genuinely okwesibili eseganga futhi uhulumende ukuthi ancindezele abantu ukuthi labo bengaqhubeki betshengisela lokho kungenzakala kodwa-ke sanibasi kutsho yikuthi amanyathelo athetheyo ancedisa ukuthi isizwe sivikeleke ekumemetheni kwalo mkhuhlane ongakatholi umuthi okwalesi sikhathi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 kunjalo nje ababalisi bathi uhulumende wenze kuhle walalela inkuthazo yabo yokuthi izikolo zingavulwa mhla ka-28 kulinyanga ngoba lokhu bekulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus kodwa bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokuthi uhulumende ufuna imihloliso iqhubeke Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosazana nokuthula Hlabangana
vele yinto ade sokhe sikhuluma ngayo sizama ukubabonisa ukuthi no uvula kwezikolo ngalesi sikhathi awurayithanga asimeni mbijani ukuvula isikolo siyathaba ukuthi sebeze bakubona but asithabanga ngezinye indlela because isikhathi sesidlalisiwe ngesikhathi esiqala ukubatshela ngaso ukuthi asimeni ukuvula aluba sesilungise okunye khathesi but bona baqale ngokungafuni ukulalela baze babona ukuthi hayi umkhuhlane lo sulokhu ungezeleleka yikho benze baze bathi hayi asimeni but kuyukuthi aluba balalela kuphela and sile hope ukuthi ngokuya kwesikhathi or in future uhulumende wethu uzakwanisa ukuthi avule indlebe alalele nxa inhlanganiso ezimele ababalisi zibanika iadvice ukuthi lokhu akukabi right asimeni mbijana.
Yebo uhulumende uthi izikolo kaziseyikuvulwa mhla ka 28 kulinyanga kodwa uthi imihloliso ebivele ihleliwe izaqhubeka. Kuza sebenza njani khonoko?
Mina ngibona ngani kuloku kungani sokungikhonfusa ukuthi lizathi sesiphospona ukuvula komuntu wonke kodwa kuphinde kuthiwe ukubhala akuqhubekele phambili. Why ngisitsho njalo ngithi umkhuhlane lolokhu khona ukubhala kwabantwana is the same children adumele bevule kodwa lithi bengasavuli kodwa kababhale. Kungani kuyakhonfusa okuyi-statement kwakhona but thina we are saying i-exam le ayiphospone layo ngoba into le esidila layo umkhuhlane okwanisa ukubulala. So why are we sacrificing the teachers and the students by saying ababhale mhlolisi sithi lapha sokungani sitho teacher labantwana ababhale usibone ngabo ukuthi kuzahamba njani. Thina njengehlanganiso sithi hayi la examination lawa aluba ayama ngoba umkhuhlane lowo asomkhuhlane okudlala ngawo umkhuhlane okwansi ukuthatha impilo zamantu.
Ubona abafundi okuthiwa kumele babhale imihloliso kodwa bengayi esikolo lingathi bayaluthola yini ulwazi olwaneleyo? Bayafunda ngemfanelo kokuthi bengaqhubeka ngezifundo zabo kuma online classes lapha?
Sonke siyakwazi ukwenzakala eZimbabwe especially nxa sikhangelela izikolo ezikahulumende singakhulumi lezi ezi-private lezi ezidurayo sikhangele ezikahulumende ngokwazi akulalutho olwenzakalayo. Abantwana thi sibahlezi ezindlini akula communication evela ezikolo inika abantwana ama-homework. Makhayela wonke ama-secondary ayi-government khathi esikhuluma nje zingaki izikolo ezilokhu zilama-phone number abazali ayiwasebenzayo. For example nxa kuthiwa basendela abazali ama-homework ku-WhatsApp umzali lokhu awangenayo umbe form 1 umntanake the same phone number and I looking aga renewa. So to me ukuthi thatha sithi abantwana laba besizindlini bebefunda kuma government school akula nto enjalo akula kufunda kukhona and the online learning sonke siyakwasitshoni ithi ukuthi umzali lesikolo babe bevele bele data lokuthi teacher bethumezela abantwana ama homework and khona ukwenzakala ku government school. Nakhuma into engiyaziyo ngimbalisi nje akula communication ekhona sila access zama number abantwana ukuthi uthi uyathumela umsebenzi ngoba abazali bezothatha umsebenzi abazali bese bekhangelele khona ukuthi nxa zizavulwa yikho sizahlangana khona labo. Abantwana laba sebelenyanga yasiphose ezinhlanu bengela teacher phambi kwabo bengela muntu obancedisayo and ukuthi sithi bebhala mna mbona sibili i-disaster senzakala.
Unkosazana nokuthula Hlabangana yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezandla zezakhamizi zelokishi leluveve lapho okubhubhe khona abantu abedlula ithumi ngenxa yamanzi angcolileyo kumaviki asanda kwedlula. Izakhamizi lezi zibikwa zisiba lamabala amnyama emzimbeni njalo ziyaxathuka. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sasivele sikukhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loluyana lukhomba kakhulu City Council. Ngokunjalo-ke nxa sethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khona phana abayi babasebenzela u-City Council sikubona kuyinto enhle njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayefile kugezisa amabhakethi umkhuhlu ukuthi bachekhwe kukhanya ukuthi kambe ama-live imbova imbe singathi izibindi kazilimalanga yini lezinso kazilimalanga yini ngoba kukhulunywe ukuqaleni lapha ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekugcineni abantu labana izinso zicollapse abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa isithi council ingakunanzelanga khona konjalo lokhu iphikisa isithi yona kayikho khona khona kana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha lamanzi awengcekeza yesuka kuhlangane yikho kulokhu kubangela umkhuhlane leyo lokusiyibona imemetheke siya phambili khonapha eluveve ward 15.
Baningi okunganani abantu asebexathuke izandla ngenxa yamanzi onayo.
Inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba ukukhanya kuloko kusiya phambili kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kathi sesiqalisile ukujengisa lowo mkhuhlane inani belingafika pho sabahlanu so ngingazi kathesi ngikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba ukukhanya inani lakhona lokulisiya liqhela lisiya phambili okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khona phana ku city council solugijimelwa khona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa kula abongikazi asebethunyiwe ngumanisipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo. Ungasela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe lolu daba.
Ulisupho lodubo oluthinta lamanzi kuwa 15 eluveve lokulisiya liqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibabaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa empompini la amanzi ayekhanya ngcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi ngokunjalo ke yibo sibili esibazuleyo ukuthi baphakathi kodubo baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokubhonquka njalo sicabangela ukuthi ngumkhuhlane omkhulu emhlawumbe phakathi emzimbeni.
Umnumzana Thembelani Dube ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthwalelwe kweleChina ngeviki edluleyo lapho elatshwa khona isifo esingaziwayo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi owake wamela isigaba seHurungwe West edale lephalamende njalo elilunga lezano PF umnumzana Keith Gusha akasekho. Ithi uGusha ubhubhe ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani, salbonani, basakazi bestio 7 kanjalo nabalaleli bomsakazo. Igama mina ngumthenjwa isibongo uNdlovu ngokuzalwa ngilaphana iPlumtree. Ngithi angiphawuleke ngezinye zezinto engizibona ezisenziwa noma zisenzeka ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi namhlanje eZimbabwe sikulesi simo esikusona ngenxa yombuso wezanu PF oqale ngo-1980 kuzofela isikhathi ngokuwisa i-economy lokuhlukuluza abantu. So ke kulombhikisho lohlelweyo mhla ka 31 July engicabanga ukuthi ngokwami kubona kulilungelo lomuntu noma nguphi njenge sizalwane saseZimbabwe ukuthi nxa kukhona okuthize angayineliseki kahle ngakho abe nalelo lungelo ukuthi aphume abonakalise ngokudemonstrate ukuthi kukhona ukuthiza afisa ukuthi ngabe kuyalungiswa. Sibonile izanu PF uma isenza i-anti corruption demonstration yayo akho umuntu owayiphazamisa ayizange ithuselwe umuntu kodwa ke engikunanzelelayo ukuthi emaqondana la lokukutshengisela lokhu kufanele kwenziwe sesibona kuphuma amagama angathi aqatha kakhulu ebhekiswe ebantwini labo okufanele bayenze leyo demonstration. Ngizengezwa laphana Sina Masa, spokesperson says that Sikuma Wuti, Uzafisa and Ufisa Wuti, Uchamisa, Ailite, Leo demonstration was a bambons of Tilesan as Uti, Upo, Abafun Bonsakon, Eun Kara Uti, General Uti, E organization, Noma Ilena E demonstration, they organize a Nama Sims organization. So who's a Ukunya with Chamisa specifically as Uti Utaba, a Loro Kamga in Ipin Jela. Besabutla Panangile, Umnanga, Kuma Wutiana, Bafun Keta. Corruption, babamba amasela amancanda amakhulu kodwa ke into engixakayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe uyazi ukuthi icorruption into ezana iqale izano njalo iyenziwa izano izano nje yona ngokwayo vele icorruption ngokwayo so ke asazi ukuthi bazayiqeda njani icorruption njalo kube ngabanikazi bayo
ngilibingelela lana khona ngaphele bambizi isimbe emazweni ngithi kulibingelela ngezindawo hlobo zika Thixo ngithi kulibingelela ku studio kanti ke ngikhuluma lo Ncube u Simon eseBotswana lapha hlobo zika Thixo ngesikhalazo esikhulu kini balaleni lani elibambizi isimbe emazweni umkhuhlane lo ukuze siwunqobe hlobo zami abantu kabame lapha bami khona ukuze siwunqobe lo mkhuhlane ngoba kathesi manje lokho livumela abantu bengene emagoda livumela abantu behamba emazweni bevumela abantu bebuya sila kula ncedo lokho okotilile abakwarantani bayenzana kula ncedo abantu kufuze beme lapha bamakhona labo bangamadabula apho bayatshaya amadabula apho bayangena bayadiphota bayatshaya idabula apho futhi bayabuyela umkhuhlane vela ngokuphela izihloko zami kodwa sicela ukuthi uhulumende ezame ukubamba amabhodi ukuthi abantu vele amabhodi akungabi lomuntu ongenayo vela kwelinye ilizwe akume nje kungabi labantu abangenayo kunyuza angcono kungene izimoto zokudla nezimoto zedizili nokunye nje okuqakathekileyo nothi lokho ukuthi abantu bephonga ukuhamba nje kuthiwa bayavalela bayavalela ngiyacela zihlobo zami ngicela ukuthi lingincede kakhulu izihlobo zikathixo ngoba lokhu ushiwa kuzisa usizi kakhulu kuzaphela abadala abangelacala bephele inyanga omkhuhlane ngendlela zokuthi kufuze ukuthi sinanzelele izihlobo zikathixo ngingela amaningi mina ngithi nantiyana seli mathunzi seliyoshona
Studio 7 family lijani unyati Matebele in South. Yeah, just a commentary on the current situation that's prevailing in Zimbabwe. Kona sesifike eqinisweni ngubani ongamsola umntwana eZimbabwe nxa engathi khona na ufuna ukwenza ama demonstrations nxa izinto zingalona lokuhlobo. I mean, how can someone pay umuntu a paltry sum of less than $5,000 and then abe sekhweza ama hospital admission fees to $15,000. Then next to that, abese kweza ama fees, ama colleges to around $19,500, and yet abantu kuyibukumele babhadale lezo zimali for abantu abangabe save admitted esibhedlela kumbe basema colleges ngabantu abaholiswa something less than $5,000. What kind of a leader? Honestly, I mean, I seem to remember not very long ago a campaigner UED, he said he is a listening president. So my question would be, who listening president bungena ngapi ngoba kathesi number abantwana bayakhala ukuthi hayi baba sibone li plan sikwanise ukuphila labantwana and then esikhundleni sokuthi address whatever abantwana abakhala ngayo the only thing akwazi ukukhuluma ngayo ukuthi sokumele babothwe abantu ukuthi bafuna ukuvukela uhulumende bafuna ukugenqa uhulumende angkwazi ukuthi is that the democracy he was talking about is that being a listening president akade khuluma ngakho yini
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika loweTurkey bakhulume ngocingo izolo bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye emizameni yokuqeda impi yakwele Libya. Kufe amapolisa kwele Azerbaijan ayisikhombisa lo muntu makaza oyedwa kanye lamapolisa aseArmenia amabili izolo ekulwisaneni okuqhubekayo phakathi kwamazwe omabili. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamademokrats umnumzana Joe Biden izolo wethule umhlahlandlela athi uzalandelwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lokuguquka komkhathi alubana ethe wanqoba kulolu khetho. UBiden uzancintisana lomongameli Donald Trump yena olilunga lebandla lama-Republicans. Uhlelo lukaBiden lolu lulendleko yemali engange-$2 trillion. Esethula lolu hlelo, uBiden usole umongameli Trump esithi ungumuntu owala ukulandela ubufakazi besayensi obuveza sobala ukuthi umkhathi uyaguquka. Uphenyo osolwenziwe luveza uBiden enqoba umongameli Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukhanya uBiden uyakhokhela lo amaDemocrats nxa behlolisisa behlola bebuza abantu uyakhokhela. Engibona ngathi nxa kungazange kube lokunye ukuguquka okungaba khona, ubuguquka wakhona kwenzakala masinya masinya, inyanga zona ezeziseleyo kungaguquka kuphinde kube ngokunye. Kodwa nxa kungazange kube khona ukuguquka okukhona, kukhanya ngathi uBiden uyawina le indaba yama-election. Yikho ke okukhanya ngathi khonapho kuzamele ukuthi engxenye laye akhweze umdlalo wakhe ukuze aqhubeke elida khonapho kuma-polls wona lawo. Embona ngathi kwenza akhokhele, kungathi khonapho umongameli uTrump lapho achaywe khona kakhulu kwizinto ezimbili ezintathu. One, ukuthi ubekhangelele ukuthi uzabamba leli khadi le-economy. Manje ikhadi le-economy selibulewe yiloko okuthiwa yi-COVID, lokhu umkhuhlane lo usulihle walichaya walibeka eceleni. Uthe khonapho engathi uthi abantu kakuvulwe ukuze ikhadi lakhe lelana livuke, basebezebulala lo jaha lo uFloyd. Kwasekuqala ama-demonstrations la ahlanganisa umhlaba wonke. So ke angiboni ukuthi yena usagijima ngaliphi ikhadi khonapho uTrump, yiko kumhluphayo. Manje kuzawuthi esenza njalo kasazange abuye futhi akuphathe kuhle owenze wakhona.
Nxa uzavota labanye obaziyo, lizavotela bani? Bathi bazavotela bani la?
Bonke bakhanya okwakhathesi njengomanjile ukuthi nxa kuyikuthi akusoze kube lenye inguquko engaba khona phakathi kwalezinyanga eziseleyo, bonke bakhuluma ngokuvotela uBiden. Bekhuluma ngokuvotela uBiden kuyilokhu kungathi lo mbuso okhona lo mongameli okhona ungathi usedinisile indlela aphatha ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela akhangela ngayo izinto. Yikho kungathi kudinisa abantu ukwedlula okunye konke. So ke khonapho ke ngibona ngathi bonke abantu bazavotela uBiden, ikakhulu usendo lolu lumnyama nxa angakhetha kuhle, ngoba ukakakhethi ukuthi afake ozaba ngumsekeli wakhe i-running mate yakhe. Wayethembisile ukuthi uzakhetha umama. Yikho ke umama wakhona abantu ngathi bathile khathesi ukuthi bathile ukuthi babone ukuthi ngumama omnyama kumbe ngumama omhlophe, ngoba ipolitiki yalapha e-America khathesi isingathi iphethwe iyona le into okuthiwa i-racism kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. kubhubhe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-coronavirus eMathebeleland South izolo okubangele ukuthi inani lasebebulewe yilo mkhuhlane elizweni likhwele liye kumachumi amabili. Asebebanjela umkhuhlane labo bakhwelile baya ku-1064. Uhulumende uthi usezaqinisa njalo ukuvalwa kwelizwe ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Uthi izikolo lazo kaziseyikuvulwa mhla ka-28 kulinyanga. Umasipala wakoBulawayo uthi uphakathi kokucwayisisa imbangela yokuxathuka kwezakhamizi zeLuveve lapho okubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu ngenxa yamanzi angcolileyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.